Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMbimbi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their holier than thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kulalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulapha nesilechallenge ukuthi amanzi amadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amaphamu sekilana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu.
Ikansili yakoBulawayo ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakule Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakule Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and Wing of Former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele onobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. Unokutaba Dlamini usedulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia, umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedunge umhlaba bezithi bangongcwele ngcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezenzakalayo. Uphenyana lukaMumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla leCitizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi inengi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi leAfrika.
Balwela inkululeko belwela umuntu wonke kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi leAfrika.
Zananzelela ukuthi okunenge siyazenzela thina o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilizilizwe kubulala abantu konke lokho esikubona kusenzeka e-Africa besenza zonke izinto ezifana labo-ground lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Africa ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kweleSudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique,
Sibona lo dlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zamasanctions ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neocolonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye le Mozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esikodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakathwa kobulawayo ingaweli educated ukuthi ungabona manje ephuma empompini vele kufile mantenakatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadala. Kule bhawuza eliyi-1 amabili sebesengahayile, but in such a scenario enjengaleyi sike saba nayo 3 weeks back, we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyephela khona. Though it will be not enough, there are izikotho kungekisa zibala because we are not saying ukuthi abantu banathe amazi esikotho, but we are saying ukuthi amazi lana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then isikwanisa ubagijimisela ngebhokoza nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha la bantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitshe izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kulamawadi akadezele engenawo amanzi akwekishedini yangkhona akewotashedini zingenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezondawo they are working tirelessly ye-department le-water ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi babanikeze isamplimentaro.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-councili yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthembisi ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South is in terms of informed, I told you in a day.
Lo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana, ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Thina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka sewakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. Ngithemba last week ngolesi sine esike saba lomhlangano omelana ngamanzi idorobho silako Bulawayo siphakathi edorobheni laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi. Kukhanya kulaswini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho. Into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kumfiwe khona kulezimfa lapho kubhuthwe khona yiko lapho abangane bayancedisa. Njengoba mina ngimele iBulawayo yonke amawadi wonke ayi-29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nqabe wavulile ngale aphela amalanga nalaba babewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana leyana ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona leyana imeleni nxa izinto zangikhona zinkungela service delivery. E-city center koBulawayo esidikidikini koBulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angithi ngale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana koBulawayo amele ancedise khona ngale e-city center. Thina emalokishini kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akulali manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumnumzana Joseph Khomazana okugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bakwe-VOA Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlujunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi owathi babekufuna ukugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzo Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZebra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakoBulawayo, lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini, iinkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-combats wonke ayisiwo azakwanisa ukungena ku-army, abanye babevele belimele. Bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye ama-business.
Umoyo uyaphambili egcizelela ukuthi amalunga eViole Zipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo kathesi atshengisa ukuthi these are bona fide properties Africa 8.
Unobhala jikelele wale committee ye Zipra Properties Initiative umnumzana Willard Mafios Moyo uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuViole Zipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000 then it's lama widows then in the event that both parents are departed siyakhetha amabizo ama-heirs.
Omunye walwa impi yenkululeko okuViole Zipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo lweZipra Properties Initiative umnumzana Leonard Machingura uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari over the country.
Ama-properties la manengi akhona ilizwe lonke kusukela emathebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikaland, yonke indawo impahla yezikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga umphathi ntambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngenselo abalelwa impi yenkululeko olewo veterans walile ukukhuluma ngodaba lolo esithi luphethe ihofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka 2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuViole Zipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ukwethulwa kwemibiko ehofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko ekuViole Zipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe zinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President wathi hayi ama-properties ngizalinika kodwa lenza ngobudlwangudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla kubuya abanye bezidakele bathi sesifuna i-property.
Abalwa impi yenkululeko bathi banethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziqhuba uhlelo luphenya okwehlela abantu bematheleleni ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabungwe Nkomo. Impahla yezipra yahlutulwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House, okunabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo. Kuze kuthi iSouthtown neQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga duzane leMtare, lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo. Igama namu Ezra Jesus Band.
Umkhokheli wale Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abencintisana khona labathathu abakhe phansi. Wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole okuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma kusanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uZulu usekela uhlelo azenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachothoza akwenzayo. Abanjengomoyo Alexeyo Navalny ubengangena kukhetho lolu ukuze incintise ekhululekile. Ukuze sizwe ngokuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions othi akula kukhetho olukhanyayo oqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative. Kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage the central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho. Kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Singathi ukhetho lolu luyafana yini lokuqhutshwa eZimbabwe, njalo nxa kusaziwa vele ukuthi imbono zanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Ya, angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube lamacembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka. Awusuze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile. Ukuthi asinge sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe, hayi lapho siyabe sesingathi sesidlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusiba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintshe ekubaleni utho kungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kubalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuthiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Joyce Ngwenya yingcweti ezimeleyo kuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lepharlamente yokubandla leZANU-PF.
Akula nto ude udlela ngabantu, into enxa inhle nxa usenze into enhle abantu bonke bengenasizathu esokuthi noba kukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle labantu bakhe, njalo kuyabonakala ubana umnotho ukhangela ngale sikhuluma so imali yabo iqinenge over 15% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile. Ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ikhule nge more than 2%, ngiyabona may 2.96% for i-GDP yabo. Nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain, Britain iku 0.6%, Europe igogelele injana Europe yonke iku 0.9%. Kodwa ukuphuthi ngale eRussia baku 2.96%. So kono kwana ezinzinto ezizokubona abantu vele bethi hayi nasi ndoda. Ngawo ke ngasifake imijogwe isebenze emphakathini. Akula kupheka ukukhona. Lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawo awuzethe belisana leRussia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe uthi akona kungena ipuppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda. Kodwa ke kunjalo eRussia abantu bazikhethele abakufunayo.
Ye nxa sesikhangela phela kuyafana lokwenzakala eZimbabwe, akunjalo Goleti. Kuthiweza kuthiwa ke ye kulokhetho kwathi nitini nxa soluphuma ukhetho uzokuthiwa ibandlela ezanup f umongameli usenqobeleni bonani khonokho
khonoko lako ngapha kithi uyabona into enhlala ngitshela abantu abantu abangananzeleliyo yikuthi khona iZanup f iyasebenza labantu, it's in touch with the people. Ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke. Inhlanyelo babelazo, ama-fertilizer balawo, inoze izifuyo balakho, konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZanup f yabetubusa. Pho ke abantu nxa bethole into zonke zona leziyana, isidingeko bani esizabakhona ukubana bayivotele out bayisusi. Ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yesizathu zona lezi ezokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkhonombi, akula misebenzi, akulani, noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zona lezo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli umnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinesaka loba esekhulile hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, kunapha kwelamelika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le-black spot lokhu, hhayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho. Uyakakhulume angathi uyalahla umlomo, angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikwe ngubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe laba bamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu, yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma naba okuthiwa yibase yakhe labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo. Njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela kathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona zani kuzayenzeka lani kusukela kathesi kusiyafika leso sikhathi? Singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo sasilokho sikubona konke lokho.
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-elections ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi. Yikho ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunqikilwano kusiya phambili. Ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate, lapho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi kukhulunyiswana kuthiwani, oqoqozwayo kakhulu kubani ukwedlula omunye njengakhona lokho.
Iqakatheke kanganani ingxoxompikiswano le eyabo umongameli nxa bekhankasa khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukenwe sibili, okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye sibili abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhuphule abe ngaphezulu komunye. Okwakhathi esibalingana sibili uChilo Banqala.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elidumela ngeWhatsApp.
Ngumayidza lapha eGwanda. Isikhathini government ka government ka Priscilla Zikumba lo mnanga gwakhe ne. Asazi kuba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Hey, icela litshela umnanga ukuthi sesisifa ngendlala la. Bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamanza asekho. Cela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga kwa. Izalukazi ziyagula zilamidi. Abantu sebesifa la.
Sabonani sabonani ku Studio 7 hari khuluma lokhosamu la. Sebinga sebehlulekile kuyakha imgwaqo sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi isiye akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani please please obogawulela abo labo Joseph Thuma hayi kabayekela amanga abo laba abahlala beyakhuluma kulani phezwa izandla
ngicabanga ukuthi uliphuthe elikhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusiphotisa kubwanya we-ZANU PF lo ukuthi lawo sesiponsibhuse kumele ngabe into elungiswa abantu emathebeleleni akulethi isithombe esihle sokuthi umuntu wazakala kabi kuthi kugcine sesiponsa ithimu efana lebhusu ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesishoneni. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli lithi lilwela into zakini. Ngiyabonga ngumasinga kobulawayo ephumule emadonsi.
Umisi imathebelele ndokhulumayo ngoba imathebelele ndingeyethu ningumnanga kwaleli. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabhalisa ngayo. Yidiamond le nto siyakwazi ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona. Lo nyaka kulo nyaka angeke aqale. Thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi is a neighbor country from South Africa la iduze. Lina how many countries enajampa enisuke eGurus when siza la? Kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi. Yirumba, uMaskandi noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nabo madlela phela.
Uphumlani Vundla bengelele uLunch Coupe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ukudana okukhulu ngalobaba lo bathi uziyambi ziyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babo sebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe waye ngabacupheli like limbuli mtsheli ukuthi audio yami le kayifike kuye bakithi ngike ngieke chazela abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona
yaphela abalalela nangikhuluma ngisegaranyeni babaithi sicela uhulumente akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube lenhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisizi zokusasa bakithi.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizwe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulandop namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Zimawethuka lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje. Ngosungulela mhla umhlangano eVictoria Falls wemabandla ezombusazwe ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ikansila kwabulawa ithi bekungela manzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.